njengabantu bonke, akula muntu othabela ukufa komuntu. Siyakhala labantu bonke abeZimbabwe, kodwa singakhohlwanga ukuthi kwaba nguye ayekhokhela ngesikhathi seGugura Hound lapho kwabulawa abantu abangaphi emathebeleleni. Kodwa hayi, siyakhala njengomuntu obhubhile, akula muntu ofisela ukuthi kube lokufa komuntu. So hayi, lathi siyakhala labanye.
Kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMgabe?
Hayi, okomhlabathi sibili wazama wayenza sibili ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi. There were several ways he could do it, but ngendlela ayenze ngayo, hayi, akula muntu okhala kakhulu ukuthi wakhala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho, but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama yinto enkulu enhle ayenza.
Sikhangele njalo icele lakhe elibi, ukubulawa kwabantu ngeGugura Hound, ukuhlukuluzwa kwabantu. Kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi?
Hayi, abantu abaningi bazamkhumbula, especially sesitholwe ilizwe lonke. Hayi, bazamkhumbula ngakho noko ukuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelwela ilizwe. But nxa sesibuya kulo mhlulo wangapha, bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe-50 brigade ukuthi azowathatha abantu ngaleyani indlela.
Bakhona abanye abathi kulusizi ukuthi uze watshona udaba lweGugura Hound engazange aluphathe ngokugcweleyo, watsho okwenzakalayo kumbe waxolisa. Ukubona njani lokho?
Hayi, sibili, ukuxolisa yinto enkulu yokuthi bona nxa ungumuntu ungaphambanisi ebantwini uyatsho ukuthi ona mphambanisi luxolise, wenza bayakuvumela kumbe abakuvumeli kodwa uyakuxolisile. It's unfortunate ukuthi kuyenzakele yena engazange axolise, njalo indaba le peace and reconciliation eyenzakalayo ibuye yayenziwa ngulo umnankagwa wakwenza kathesi, yena kuyukuthi kuyevele engafisi ukuthi yenzakale ngendlela. So waze wabhubha engazange akubone ukuthi kuyaxoliseka kumbe hhayi. But ukuxolisa into enkulu sikule bantwini. Anyway, lapho uyabe uphambanisile uyatsho ukuthi lapho amphambanisile, uzwe ukuthi abantu baxolisayo bayavuma kumbe abavumi.